into esixoxe ngazo kakhulu namhlanje okokuqala kube le ndaba esikhuluma ngayo kakhulu le yokunikwa kwabantu ukudla. Sananzela ukuthi eZimbabwe ngenxa yendlala ekhona uhulumende uyanika abantu ukudla emawadini. So-ke besizothola i-feedback, sananzelela abantu kulama-complaints ukuthi amanye amawadi ukudla kubuyi, bagcina belanda ukudla next door. For instance, uward 25 igcina isiyanikwa ukudla kuward 24, uward 23 la igcina ihambe isiya kuward 20 siyanikwa ukudla. Phezu kwalokho sakhuluma ngako kakhulu ukuthi ukudla lokhu le ndlela okunikwa ngayo kukhanya ngathi kwezindawo kucace kuhle ukuthi kanti abantu kufanele bathole ukudla ngobani. Sazokhuluma ngendaba enale ebudget ka-council. U-council sizananzela ukuthi ubehamba exoxisana labantu emawadini okuthi wayi-budget consultation eka-2020. Abantu bavuma ukuthi izinto zinzima e-councilini kodwa abakuqongoseleyo ukuthi i-council sokufanele iphume lezi yindlela ezingancedisa ukuthi izama ukudinga imali kulokuthi ibidinga kuphela imali kuzakhamizi through rates njalo zisitsho ukuthi le industry ivaliwe. So-ke sokufanele ukuthi i-council ibe le ndlela yokuthi incedisayele ukuthi kuvusele i-industry. Abanye basuggest into ezingokuthi engxenye ye-council engenza ngabomi ukuthi i-company engenxa enkulu ingafanele ivule ethi hhayi vula laphana ngiza kunika ithuba lokuthi engxenye ubhadala amanzi kuphela ama-rates ungabhadali okwenyanga ezintathu ukwenzela ukuthi leyo company ivuke iye phezulu. Ezinto ezikhalo kakhulu kodwa sesikhuluma ngakhona kule ndaba yamanzi ngokuthi akhanya semalutshwane kobulawa izakhamizi lazo. Silo mlando ukuthi singethane lo council ukuthi amanzi sikawasebenzise kuhle. Sinazele ize siqansise ama-tariffs ukuthi abantu babhadale imali eningi kodwa injalo ama-tariffs akhona engekho. Abantu bathi ukuthi khanya sokusiba lobudlongodlongo obuningi abantu bathi abantu babulawa abantu bayatshontshelwa ngenxa yokuthi izesa ayilethi magezi ngezikhathi eziningi. So abantu khonabo bathi ukuthi hayi kufanele bele ndlela ukuthi kwengeje izesa.
Izinqumo elizithetheyo zizancedisa yini izakhamisi?
Izinqumo esizithetheyo kufanele zincedise ngoba lokho bekulethwa khona unye ukuthi i-council iyenzeni ukuthola imali kwezinye indawo. Into besizibhala phansi okufanele athi sizibhayele ku-council ngoba injongo yenhlanganiso ayisoke kuphela ukuthi sisole lathi silomlando idorobho ngelethu. So-ke silomlando othi sizabhala ezo zinqumo sizihambise ku-council ukuthi besides ukuthola imali yama-rates kuyasuggesta lokhu lalokhu. Abantu bazobasuggesta futhi ukuthi kukhanya kule gold ngale kule yokuthiwa yi-SB farm. Abantu bathi kukhanya kule gold i-council khonaphala ingahlakaniphi ukuthi ibe le mzamo yokuthi idinga ama-partnership lezi yinhlanganiso ezile mali bahambe badinga imitshina bayefaka laphana i-gold yana litholakala i-council ithole iphesente elingange-40% kuthi lwana obuye le mali wayi-investa athole ingange-60% kuvunyelwa into engxenye ngemva kwe-5 or 10 years. Umuntu wayeseyenza imali yakhe yemtshina abuye abisele leyo mtshina ukuthi u-council asele-operate ngoba le bantu be-council abayisebenzi kaziyabe sezifundile ukuthi kwenziwa njani. Ngeminye imizamo ebiletho nale zama ukuthi incedise.